Luthathe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababulewe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lapho ukutshisa umzimba angathi uyavimbana kancinyane, athwale nzima ukuginya, abese xoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehluleka ukuginya, amathe abe ngasenelisi ukuwaginya. Lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama ukunatha amanzi, lapho-ke kuyabe sekusekugcineni. Wabona umuntu esesiba lezibonakaliso zomkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho-ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esibuya izinja, bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane wobhubha.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi Nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolune kanye lenyanga ezilithumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyanga omnyaka kumele ihlatshwe ngeqhisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Ndinezami ngiyazihlabisa but ngizihlabisa kuvethi ngovethi wami ngoyobulala izinto zami ngoye wezelapha dipendi ukuthi zihamba njani, but kumele uzihlatshe umkhuhlane wakho nonzima ngoba engakuvukela uzuhambela nje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana beni, hlaba lezinja, hlaba umkhuhlane asila kukhathi sakanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.